So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 3 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokumhlamukela njalo ibangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu.
Hachi kunenge sikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims u president la victim konke sisenzeni sizamile.
Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bemandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokho kuvezwe ngumfanekiso we Al Jazeera bekuzakwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo.
5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisi ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, e-Lawyers for Human Rights, le-Skalbrini Center for Cape Town, sezisungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa abazithola sibebotshwe ngamapholisa.
Kanti-ke kumele aba-aplayelayo ama-asylum banikeze ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokuthi selimhlamukele labangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu. Iphephandaba le-The Standard lithi lilobufakazi elibuthole ejele le-Chikurubi lapho uSikhala sevalelwe kwenyanga ezedlula ezilitshumi encitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail. Leli phephandaba lithi uSikhala uveze ukuba inkokheli yebandla angayibethanga ngamagama yesaba usekelo alalo yikho ingafuni ukuthi aphume ejele. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi amazwi la awasiloqiniso.
Asithandabuzi mahlabe zulu ukuthi abantu abafuna ukubhidliza ibandla labantu le-elenu i-Citizen Coalition for Change sebeqalisile ukwenza amacebo okuthi sibe le-division. Sebebhala besithi Honorable Sikhala usethengisiwe ngabanye osebenza labo abangamqambanga ngebizo. Simangale ukuthi into leyo bayibhala njani ejeli sebesithi babe sewindini lapho uSikhala wakhuluma khona watshelwa ngumunye webandla lethu basebebezwa. Konke lokhu yikuzama ukuthi sihlukane njengoba sebebonile ukuthi sizatshaya intambo lonyaka. Yimsebenzi kakhulu phecelezi yama-CIO intelligence operatives labanye abalobungcitshi bokubhala babhala manga befunza uSikhala. uSikhala kasiyonkomo yomdaka, uyazikhulumela yena yedwa.
Manje lilabona ubufakazi obukhomba ukubana kayisuye uSikhala okhulume lokho.
Lobu bufakazi silabo yibuthi uPresident Chamisa sowazama kaningi esiyambona ngale kwezinye isikhathi abantu beprison ngabele upresident Chamisa sozowabhala incwadi ecela ekhulumisana lo president Mnangagwa ukuthi into kasikhala le yokuvalelwa enqithi bail iye yangisilizwe akula rule of law akukhangela ukuthi kungakhulunyiswa kwenzela ukuthi usikhala iphume uspokesperson webandla uadvocate Mahere lo deputy uGift Siziba baphendulile kakhulu ukuthi hathi bona bayazama kakhulu ukwenza konke abakwenzayo into esimangalisa ukuthi basole iperpetrator lo umuntu obopha abantu bahlayana sebekamba amanga besithi victim ayinanzi ubaba usikhala hathi kunenge esikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims upresident la victim konke senzeni sizamile ubusifakazi esilabo ukuthi into leyabhalwa yilabo abafuna usidiliza sikhangela ukubunjwa kwe message yabo le language yabo lamazwi abo kasiyo kasikhala ngabantu abangaziveziyo ukuthi ngubani obhalileyo njalo isosi yabo isosi engalamnikazi sikujayele lokhu mahlabe ezulu into bayasiqinisa njalo ubaba usikhala lichawe lamachawe ukuthi ngabe ukhona phandle ngabe sipetcheya ngokukhampena konke lokhu kuzaswelize ngenxa yokuthi usikhala ukhala la lozulu upresident Chamisa ukhala lozulu iCC ikhala lozulu singake senze ubuthengiso obunjalo uma kufunaka amandla amandla zuzwa ngabantu aphiwa ngabantu lokhu bahlabezulu ngumsebenzi wama party operatives kakhulu abavela kuZANU PF amajaha azivela kuintelligence operations yikho thina sithi akusisabisi vela silani lakho sikujayele
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla leZANU PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso weAl Jazeera bekuzakwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuz umnumzana Themba kuye moyo utshele iStudio 7 ukuthi umfanekiso wedocumentary owethulwe inhlanganiso yeAl Jazeera uveze mgceke ukuthi imali ikhona sibili elizweni uhulumende nguye nje ongafuniyo ukukhweza iholo lababalisi.
Da Teddy Chris udaba lwe Al Jazeera lu sivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo ngeAl Jazeera umgabe kwelinye ilanga wavuke sithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. IAl Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I 5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa ifidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo. Ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli.
Manje njengenhlanganiso linalithi kwenziweni
ngalolu daba.
Njenge athuzi udaba solu bekwe dandalala. Abantu yibo sokumele basukume bazikhangela ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili, abantu abathathu, abantu abahlanu bathola kungakanani. Ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu. Okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo, ngabantu bamachurchi. Osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurchi la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwa sitshontshela. O-president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurchi wona la ukuze betshontshe. Asimfuni u-president otshontshayo, asiwafuni amachurchi atshontshayo. Abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi. Kungenxa yani behuquluza igolide elingaka liphinde besibuze ukuthi sizayenzani? Thina njengenhlanganiso ke-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo. Umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag MyZimbabwe2. Moyo Themba kuye athuzi spokesperson.
Siyabonga Moyo Themba kuye, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-athuza. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Inhlanganiso yamagqwetha awezamalungelo oluntu kwele South Africa eye Lawyers for Human Rights leye Scalabrini Center of Cape Town sebesungule uhlelo lokumela bonke abokuza kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga, kodwa kugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqwetha lenhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, utshele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe kuvalelwa yikutshaya ucingo kunombolo ethi 0800079614 kumbe ukuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 0817168791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
We assist our asylum seekers and refugees whose applications have
siphathisa iziphepheli nabadinga ukuphephela abaqala ukuzofaka izicelo abalamaphemithi asephelelwe yisikhathi, abalezicelo zabo esezilahliwe, labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
Lelinyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu, uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekane nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emaofisini ogadalwe indaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe khathesi sikhathi lizwe lilungiselela ukukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni esinzima kakhulu ngoba phela iziphathimandla zala eMzansi nazo ngathi azibaphathi kahle uma kufika kuloku ku-apply. Kanti ke kumele aba-applyelayo ama-asylum banikezwe ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wenkokheli zenhlanganiso ye-African Diaspora Forum odabuka i-DRC, uMnumzana CAG Lwamba Lwahimba, uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga namaviki abanye iminyaka besiyafola emizileni emide, abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso yezizwe zomhlaba ezeUnited Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezibaleke kuwo ngenxa yokuthi lokhu ufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sekukanengi lusethesa iningi labantu abadinga ubuphepheli. Umlando wokusebenzisa lohlelo ukuzitholela amaphepha okuhlala kule South Africa hathi ngoba impilo zabo zisengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho oza kwenza kube lula ukubopha iziphepheli esezehluleka ukuvuselela amaphemithi azo owenyanga egcweleyo, kodwa lomthetho wamiswa umthethwandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi seziwuphikisile. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, inguthuso kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulomntwana oleminyaka eyisithiyagalolunye obulewe yinja yohlobo lwepitbull eWhitecliff eHarare ngomgqibelo ngeviki edluleyo. Kuthi ngomvulo unogada oleminyaka yokuzalwa efika phose amathumi ayisikhombisa 68 laye ulunywe yinja yohlobo olufanayo lwepitbull wafa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amazwe azanxuswa ukuzohlola ukhetho yilawo ayake enxuse eleZimbabwe ukuthi liyehlola ukhetho emazweni abo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani bantu bagijile njani ngezindawo. Siyabona okwenzakala elizweni, kodwa okwenzakala elizweni lakithi kuvusa usizi kakhulu. Ma ungabusizwa uMnangagwa igoli dilili alitshontshayo etshontshela abayanga abantu abahluphekayo, uthi uyafika elizweni lakithi uthule umgwaqo magodigodi isibhedlela kulanithi, kodwa uzwe imali etshontshwa nguMnangagwa, igolide elitshontshwa nguMnangagwa ayizusa ubuhlungu lentulo ende lihlazo. Ngicabanga emphakathini ngihlazo kakhulu ukuthi uzwe kusostela kuba ngupresidenti kuze kube nini, ngoba umuntu lo esihlalweni laphana uhlalele ukutshontsha lapha. Ilizwe lakhipha ingcono lingabi lopresidenti ngoba vele lingela president. President vele kalila lo ngeke ukuthi president isela leyo. Kambe umuntu uthinteka ebubini bonke obezakala elizweni, kubanje inkunzi uMnangagwa uyathinteka, ekubulaweni kwabantu uMnangagwa uyathinteka, ekutshontsheni igolide uMnangagwa uyathinteka, ukuyabhekeni kwaqo ifile imigwaqo ibolile kodwa uyatshontsha. Imali kanikezi bantu abaselizweni ogawule basiqambela amanga betshontsha inkomo zethu. Why ningasingalungisile izwe madoda? Wonke umuntu osebenza elizweni, ilizwe kalilungeli bani? Ilizwe lilungele umuntu wonke, ZANU-PF, MRP, CC, ilizwe lilungele wonke umuntu wangeZimbabwe. Kuza kuthiwa uma itshontshe igolide utshontshe igolide eyi-1 kanti kezi bantu imali, kodwa uthi ZANU-PF, ZANU-PF. Waye ungafisa ukuthi usebenze uhole imali ulale ukuthi onguyena, nokuthi lokhu uyahlala kuphela uvuke ucabanga indlala khona uzothembele kuholeni kuphela, uhlale uholiswa sulu zonke impilo yakho yokuthembele kuholeni.
WeZimbabwe, ngizani weZimbabwe kona? Ngithi Zimbabwe yonke lalelani ngithi ngitho nje sibili westudio 7 ngiyalibengelela. Ngithi asilimukeni sonkeni, 2017 kwabhekwa izimota zayenza imihlolo abantu wafele ezimoteni wawangumlotha. Mvani kwalokho upresident wawini manje ngathesa abantwana besikolo abantu wethu silwela bona kuthi wafu wasenezitayela zokubulalana njani. Umthuso kahulumende wona lokuthi awini lilimuke, vulanini amehlo, vulalani amehlo abadala. Mina ngapha eZimbabwe asoze ngilitshele ukuthi nginga bangangithatha wanguhulu zezami iyabulala. Yimthuso kahulumende lo ukuthi awini abantu bathi kade kukhula babonke wasehlamukelana njani. Badala limukani, cabangani lina badala wakhulayo kudala. Amapostoli wathi wayathandaza iJohani Masowe yawo leyo ikuwathatha amandla waze waphiwa izimoto. Alikuboni kuna kuthi umthuso kwakuthi wawini? Limukani masinya la epresident limuka, nakho abantu wayabulawa. Abantwana walwelayo ukuthi lawo wahlale kathi napho wayagwazana wodwa wakuwakubonanga umthuso
ngesevenyalelela lonke Diamond Zika zonke nitholakala ejombe. Ifike isikhalazo lapha bakithi ngupresident wethu lowu, hayi ilizwe selithengisiwe ilizwe lonke lilibona linje Zimbabwe yethu. Upresident nxa sithi president kabe ngowabantu njalo upresident kakhokheli ilizwe, angazi athathe ilizwe aliyena umuzi wakhe. Ayisikho konoke siyabe sikukhangithini lozi right. Ngikhuluma kunje so 2008 ilizwe leli laze lithethwe ngenxa yakhonoko lokho esikuka kathesi lizaphi phinda futhi lithathe opposition. Siku ZANPF sikhona apho sikugcina swaki bhora ekushini. E lapha izinto ziyaphambaniseka sikhathi zonke siyabe sikhanya. Khangelana u right kathi sesivotele iprimary le sesivotele ama members parliament amacha azancintisa lapha. Namhlanje sokuthiwa khona rerun. Andile ayiboni ndaba. Ukuthengisela ukuthi abantu laba sebethathile izwi belithingi labo. Hayi lizwi kayi. Right khangela uchibengwa la ukuthi udibabe la ngubhari la konapha kuphathi. Sasikhangela into zafaka la ama CV konapha ancintise lo president lo hlezi keep u president lokho sifakile. Kodwa la iphongwa ngubhari nje konaphana. Sazikuthi koni yabecabanga. Please ilizwi lelingela abantu. Abantu laba siyenze ekhanyayo kuleli lizwi liziqinile.
Video 7 Studio 7 sadibona traditional nje hayi thina sikhona siyaphilandela bonda forever so nanama sela last week bakhela njoba kunjani akumnyako akusindisi mnandi uthi ngabantu bazeze uthi bona basemusheni kodwa betshontsha izimali zona ezabathengela ngazo abantu izimoto uzokuthaka ezindlini azitheke imota ye abantu abanye babanye bathengela izimota okuhambe wabthengela amachechi izimoto kanti bona bakwazi ukuthi badle izimali zeu manje hayi into enje selathi ke sihlale phansi bone lo ndoda lo kaphume sikaphume uyawehlulekile kaphume kutsothi bonke abezayo lobayi akusindisi mnandi sina sicela ukuba nasiye ephume ephume phume impela ephume ake kungomunye kufuna ukuthi aphuye akhiphe njengalokhu akwenza umgabi sonke enye isimene nithezu sike sikhipheke lokhu ngoba ingqondo yakhe isebenza ukuthi ithi wayekhipha umgabi esenzela khona ukuthi etshontshe kahle uthithi umgabi ayengavumi ukuthi ethiwa umgabi uyamdisturba ekwaye menza njalo thenga amasothi ukuthi ekhiphe umgabi sasetshoni abanye abantu kunabantu abakhuluma izinto ezingasebenziyo umuntu naye khuluma fanele efake ingqondo ekhanda ekhaya yazi into ayikhulumayo kulabanye abakhuluma hetrip ayilunganga yayikwathini bathi ala structure yayila yenu le structure singaphe sakhe structure ekhuluma into ezingekho ezamanga ethi structure tragic triple siyakwazi ukwenza lo nyaka siyawina strategy noma kanjani siyawina noma kutheni hayi inkomo ingazalo umuntu siyane siyawina mpela straight okumhlophe futhi okhuluma yakhulume ozondayo zonda danki ngiyabonga ngiyabonga sithu seven ngiyabonga nkomo ngiyabonga jonga ngiyabonga ngiyabonga wandi danki yakubonile mavla
linjani basakazi labalaleli mbingelele umthwakazi wonke lapha na jikelele ngilombuzo omncane kakhulu kwebandla lakithi elikhulu ibandla okuyilo elayiletha inkululeko eZimbabwe ibandla lezaphu umbuzo wami usekuthini ubaba usibangilizwe lenkokheli zakhe bakhampena njani ngokubana bathi balwela inationalism kodwa sibabona begijima bekuregion yasemathebeleland sibabona begijima bephilela emidlands ubaba usibangilizwe angaze ngizwe kuthiwa ubaba usibangilizwe wade hlanyela inkokheli zakhe emtare kade hlanyela inkokheli zakhe khona lekobochivu sibabona begijima bekugoda bekuregion yasemathebeleland same thing into enzwa iMRP kodwa amashona uchamisa lomnankagwa sibabona begijima all over sibona begijima lonke ilizwe ngokubana balwela inationalism babonakala ukuthi bayenzani uchamisa simbone gijima efika kobulufane efika kobocholoche efika kobobulawayo umnankagwa la sibona same thing begijima ilizwe lonke bayabonakala ukuthi balwela inationalism kodwa sokusiba yisimanga kimi kwebandla elikhulu okuyilwe lalethe elaletha inkululeko sibona ligijima liphelela emiglenzi ligijima lisima ngeregion yasemathebeleland ngiyabonga basakazi ngokuhlala naseSouth Africa igama ngubheka impilo nyathi
ngibingelele enkundleni ningabe linjani lonke basakazi hayi thina siphilile sikhala nje ngondoda lo EFF waseZimbabwe okuthiwa nguInnocent Bani lalo kuthombe nguAston wathi sibanda lo hayi laba bantu ngempela kwenziwa yini ukuthi uthi uliqembu eliphikisayo kodwa ulwe lelinye iqembu eliphikisayo kambe lo ndoda lo okuthiwa nguInnocent okuthiwa ngulo uAston Sibanda kambe ninguquko kayifuni yini ujabuliswa yini bajabuliswa yini lo Innocent Ndibani ilizwe imali nje ngoba bazwakala inkulumo yabo yonke abayikhulumayo abafuni kuzwa ngenguquko eZimbabwe bafuna kuhlale kuyilokho kuyikho khona ngoba bona bayabenefit bona izizwe zabo zigcwele ngoba empeleni uma kungalanto oyitholayo lawe kufanele inkulumo yakho ibe inkulumo edinga inguquko kodwa uma ubamamele bekhuluma hayibo hayibo madoda hayi kathi linjani lina madoda
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, owaye umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence uthi ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owaye umongameli welizwe phezu kwecala lokufumbathisa usisi okuthiwa waya la emacansini yikuhlukuluza uTrump. UPence utshele umsakazo we-CNN ngolwesihlanu ukuthi kamukeli ukubotshwa kukaTrump lanxa engavumelani lakwenzayo ngozibandlela nyakenye lapho abalandeli bakhe abaze bangene ngamandla esigodlweni seCapitol Hill. UPence ngomunye walabo abathi labo bafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa Pence wayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo-Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi u-Pence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kupositioni ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently usephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump.
Yena uPence ubone ngaba la mathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule-chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi sefaka uTrump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe uBiden webe phenduka kumbe kuzaba leli tikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama-Republican i-better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe ukuthi isimhlamukele yabangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu.
inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso we-Al Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibane njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Silazo njalo lamhlanje ezinye indaba ngo 7:30 ntambama.